Mina ngombono wami ngibona kuyinto enhle. Isizathu ukuthi abantu bayathola abantu abaningi abokukhetha kibo. Njalo kutshengisa lokho abathi ngesilungu yi-democracy in action. Siyabona thina ekhaya into esihluphayo ukuthi abantu abakhokhelayo base begcotshwe. Kungaba lo munye othi laye uyaphikisa, usezondwa nxa ekwelinye ibandla sokuthiwa ye uthunyelwe yilabana, nxa engalwana sokuthiwa uthunyelwe ngama-CIO. Ikanti into enhle ukuthi abantu kababuye ebantwini bencintisane, abantu bekhetha umuntu abamfunayo. Mina ngithi loba kungaze kube yi-100 kumbe bangaki, into enhle ngoba abantu basuka bezikhethele umuntu abamfunayo.
Ye, kulabanye abathi kukhanya baningi kakhulu, ngakho-ke nxa bebaningi kangaka kuthi kuthe nxa abantu laba bayamesaba umongameli Donald Trump, so inkoko lokuxokozela okunje, kambe kungaba kunjani?
Mina ngombono wami kusho ukuthi abamesabi. Kathi umuntu nxa umesaba uyazenga usithi nganso lonke liyaselidlalele khathana. Kusho ukuthi bonke babona ngani hayi bazizwa amandla labo bengambamba bambi uTrump wakhona, yikho befuna ukumthathela isikhundla sakhe.
Kodwa-ke nxa sukhangela sibili ebantwini bonke laba, kubona ngazane ungani kulo mkantsho sibili ukuthi angene ukhetho lukamongameli, njalo anqobe umongameli Donald Trump, kungabe ngubani?
Hayi, leyo yindaba enzima, kodwa ngombono wami isifiso sami bekuthi sike sithole umuntu ongumama oyinkokheli. Hawu, kambe sifasiyahlala sikhokhelwa ngamadoda amalanga wonke. So ngizakhuluma okusesifisweni sami. Iqiniso ukuthi ngibonani owayengumongameli, owayengumsekeli ka-Obama uBiden, hayi ngani uqinile. Kodwa ngifisa kalo umama bami ukuthi ngu-Elizabeth Warren, ngoba nguye umama osekhulume, ngingathi osekuye lama-policies, ukhuluma ngama-policy emfundo ukuthi abantu lapho abantwana abaningi bahambe ezikolo, bafuna belezikweleti ezinkulu ema-universities, uthi yena kumele abantu befunde mahhala. So sibona ipholisa le njalo, abantu abamnyama lapha, umama abamnyama, abaningi bakhona bayafa nxa besithi abantwana ezibhedlela lapha nxa bekhululeke. Yena usethe khona izibhedlela mazwanje ukuthi indaba omama abantu abamnyama besifa nxa bebeletha, abanye laba beminye imihlobo bengathi nje abantu abamnyama. So mina ngizakhuluma kwesifiso sami, ngifisa ukuthi ngabe siyathola umongameli owesifazana u-Elizabeth Warren.
Ye, kodwa abantu kwele Melika bazimisele yini okwamanje ukuthi bakhethe umuntu ongumama?
Okwalapha abantu abaningi bakhunya abaningi abathanda umuntu ongumama. Sikubonile ngo-2016 kuHillary Clinton. Even namanje hhayi, abaningi bakhona bangani abakakukhwabithi ukuthi umuntu ongumama uyakhokhela. Kodwa asazi engekungatshintshi.
Kwenziwa kuyini khona ukuthi abantu bengani abakukhwabithi kangako?
Kulalokhu ngesilunga bathi yi-patriarchy. Uyabona abantu abazala bakhulelwa lapho kubusa khona obaba. Esikhathini esiningi besabutshintsha izinto, ngashaya khumbula ukuthi abantu abangobaba yibo abayenza khonokho. So i-patriarchy ikhona yonke indawo emazweni wonke, umhlaba wonke, abathi nje bathanda ukukhokhelwa amadoda bathi macansi amadoda yibo abalesifinde, yibo abalamandla.
Kodwa-ke angaphuma-ke uWarren omjoyo abe nguye okhethwe ngama-Democrats, kambe angamlahla phansi uTrump yena?
Hhayi, uyamlahla phansi. Ngingavele ubone simkhetha lona. Asomama wokudlala lona, ngumama olomkantsha, ngumama owaziyo izinto, ngumama okhulumayo. Kodwa ngisho nje sikhonokhokho sokusuka nzima khwakho ukuthi yona i-patch yakhe yakhona leyo izasebenza okungakanani. Ngoba uTrump phela yindoda ethanda ukwethu ukusela, and abantu abayithisela abantu bayabathanda esikhathini esiningi. Inkunzi ebhongayo phela leyana yidlala enguTrump.